bengamapolisa bengabantu be CID law and order bengabantu be CIO nabantu be port charge lesithi bona ke bale incwadi esingathi search warrant ukuthi mina le equipment either ehlala endlini yami kumbe lapho ngisebenza khona engaba equipment engasetshenziswa ukukhipha imibiko emibi ngohulumende weZimbabwe. So sithi bekuthiwe khona banikwe igunya ngumantshi ukuthi besearche bethathe-ke lawo maphepha leyo equipment lamaphepha bebophe labo abatholakale bena equipment leyo. So basearchile endlini basearche emsebenzini wami abatholanga lutho. Basuka bahamba namhlanje ekuseni ngase ngithola icingo ke elovela kibo njalo amapolisa besithi sihlanganelene oda ngahamba khona ngale ngafike ngahlangana ke lobaba ongusuperintendent onguye okhangeleleni oda kobulawayo okuthiwa ngumandi behamba ke londoda oyincharge ngeleni oda futhi kobulawayo o-officer in charge kuleni oda okuthiwa ukuvurunu base bekhuluma ke ukuthi bona bale information yokuthi thina sisebenza lezinye inhlanganiso sifuna ukuthi-ke sisupporte i-trade fair le yenzakalayo kuze kuyefika nge-Saturday. Ngibachasisele-ke ukuthi asonjongo eredetalo kuleyo ukuthi zingasupportethe i-trade fair because ithi i-trade fair yisikhathi sokuthi abantu bakobulawayo bethole i-business amakampani bakobulawayo mhlawumbe angavulwa ngoba injongo eredetalo ikuphakamisa ukubulawayo lezigaba zonke zisemathebenileni. So ngibachasisele-ke lokhu ukuthi hhayi mhlawumbe bake kube liphutha kulabo ababanike information leyo ngcono bebuyele beyixwayisisa bethole ukuthi information le bayithole njani. Sasesisehlukana nje kungela cala abalibeka mina nginhlanganiso yeredetalo.
Singahlaziya nje izenzo zamapholisa kungaba lesizathu naye sokuthi becabangele ukuthi kukhona singathi liyakwenza.
Kuba nzima kakhulu ukuthi bekwazi ukuyini okwenzebenza njalo but njengomhlakazi weredetalo kuthina injongo yethu ukuthi sikhiphe imibiko yezepolitiko kanye lokuhlaliseka kwabantu esigabeni okwenzakalayo. So njengeredetalo sizabhala kuma-website lapha siyabhala kubo-Twitter la kubo-Facebook sisebenze njalo le radio ukuthi sikhulume nje ukuthi hayi kobulani mhla kulamanzi umsebenzi shota izinto ezathenjiswa ngohulumende zivotwa last year bathi bazanika abantu imisebenzi kayikho abagethi ahlupha izisebenzi zetisha bahola imali ezincane yikho-ke sikukhulumayo sibadingisela ukuthi lokho abakuthembisileyo abakwenzakali sekuwe sukula last year mhlawumbe konokho esikukhulumayo yiko okusuke kwabacaphula basebebuya-ke besithi bazodinga lezo zinto esizisebenzisayo ukuthi sikhiphe imibiko leyo mhlawumbe becabanga ukuthi bangakuthatha lokho asoze siyenze imisebenzi yethu yezinga eliphezulu.
Kathesi liyaqhubeka umsebenzi wenu kuhle njalo alihlaleli evalweni lokuthi bengaphenduka njani?
Hayi, laba sibajwayele into yabo bakuqalisa ngo-1980 bevulala abantu labathi sibale kube kwenza. So thina sizakucontinua ngemsebenzi esiyenzayo ngoba vele siyabazi ukuthi bangaswela into yokwenza babuya bezohlukumeza abantu. Thina kithi sithi kumele bebe le njongo yokuthi ngayo umkhono milowo bawuhambisela phambili bewulungise ngoba yinkinga ebhekena nabantu beZimbabwe. Inkinga yabantu beZimbabwe aseregedale, inkinga yabantu beZimbabwe ukuthi elizweni akula mali amatitsha kaholi ezibhedlela akula mithi. Yiyo inkinga ekhona eZimbabwe, kumele ukuthi ngabalungisisa bethiyane labantu abanjengathi.